akula lutho solungelele eparlamente wakathi so nxa sikukhuluma kunjalo sikhuluma lokwana okuthiwa ngesingizi yi-ESA manje ukukhuluma isinyeyo kuba nzima ufuna into le imelelwe nxa isifikile lapho kumele ifike khona bese sikhuluma kuhle kwenzela ukuthi singaphici amazwi kumbe sifice imbono ngenkulumo zabanye abantu ngoba anti phela le it's a democracy idemokrasi isho khonoko phela ulona abanye bazabona ngenye indlela abanye bebona ngenye indlela oqabe kuleyo ulona nxa sibona ngendlela zelezi ezijiyeneyo masingali asivumele into omunye nawe uyafaka umbono wakhe omunye afaka wakhe umbono umbono ozancinta eminye imbono yiwo umbono ozathi challenge day ngosuku lwangkona lonalolu so mina kangiboni ukuthi kona kulesizathu sokwethuka kumbe sokuphanisa ngesingizi imizamo leyenziwa ngabanye bethu abafuna ukuhlova khonokhwana ubone laba abanye sebeze besethuka ngize ngabona le video abanye bengaanto asebengene ezitolidini besibetshaya itoyitoyo idala lephalamende livaliwe into ngayingabuya ephalamende kathi pho-ke wini osewusethuza igundwane umango yena engekho lokuba khona endlini
ye kodwa siyabona phela angisakwazi logolidela-ke kulesifiso sokuthi ngelinye ilanga abe ngumongameli kanti indaba abantu beloko zithi hhayi nangakangene kangene kugolide ezihlaleleni
isifiso vele akuna muntu ongenasifiso sokuthi kwenye ilanga laye alibuseleli nxa engumuntu ovele ele-ambition yona le nami ngithemba ngilayo le ambition ukuthi ngelinye lamalanga ngizicaba ngomunye wokuqala ovela ngapha esihlobelini esamandebeleni ukuthi ngilibuse ngendlela efaneleyo njengoba namba abasikhokelayo abasandulelayo kwabunkomo abasalibusayo kodwa-ke yonke into ihamba ngentelane esithi i-majority rule nxa abantu bengathi hayi thina sikhetha lokho wena uyabusungubani oza kuphikisa thina kwidemokrasi yethu sikholelwa ukuthi nxa uphakathi kwidemokrasi noma into ubungayifuni kodwa abanye bakho abaningi nxa bengathi hayi yikho lokho okuyikho khona nawe somele ugoqa umsila uhambe ngasona leso zinga ngoba yikho okufunwe ngabantu abaningi not necessarily ukuthi yena nawe yabunjani uyabe ukufundile so into zongezele isikhathi unkulunkulu uyakuhlela lokubana amakhosi afakwa nguye futhi
ye singathi ungabuya ephalamende khonokho wena uza kubamba njani
hayi lokwana-ke andaboni sokuphakathi kwami nomlimi wami aseyinto engavele ngihle ngithi bhadla lapha ebandleni okusala nje ukuthi wena njengoba ngisilo kuvumalekile idemokrasi yangumabasayo ngendlela ezishiyeneyo babisa izinto zabo ngendlela ezishiyeneyo okuqakathekileyo mfundi ku-emphasize khonapha yikuthi awungasibangeli ukuthi silwe sixabane sicele singasabonani njengofowabo lomfowabo ngenxa yokuthi mina sembone ngenye indlela lo sebone ngenye indlela.